ukhangelelwe ukuba abantu bazaqala kusasa ukulandela iziqondiso ezethulwe nguChiwenga. Uhulumende uthi akusamelanga kube lemihlangano ngaphandle kwengcosana yabantu abavunyelwa ukuya emfeni. Akusamelanga abantu behambe emitshadweni endaweni okuculwa khona lemidlwaleni etshiyeneyo, loba uMongameli Mnangagwa esanda kuvumela abaculayo ukuba babukelwe ngabantu abangamatshumi amahlanu i-50. Uhulumende uthi uzathwalisa nzima abantu abangalandeli iziqondiso ezintsha ezigoqela ukufaka ama-masks emphakathini lemabhasini. Unkosazana Pretty Mpofu othengisa impahla emigwaqweni uthi kuyasinda okwethulwe nguChiwenga.
Eyi, i-lockdown esiphomba ukufaka kwanje singangu-minister singakhangelelanga, singacabangeli, engazange asinike i-notice njengabantu abasebenzayo abaphila ngokuthi bathengisa emgwaqweni, sithole imali ngokuthengisa emgwaqweni. At least kube besinikiwe maybe 7 days notice yokuthi sithi kuzaba le lockdown maybe next week. Sakwanisa ukuthi sithengise, sisebenzele abantwana, siqoqo kokudla okungasenza senelisa ukuthi sihlale ezindlini. Ngoba siyalandzela lokuthi isikhathi se-curfew asifakileyo, abaningi njengabantu abazisebenzayo siyabe sifuna ukuthi sivukele ema-market ngo-5 o'clock. La ukwazi ukuthi wode izinto ngesikhathi, uthole izinto eziyabe zisathenga ngaleso sikhathi. Pho sokufaka i-lockdown vele njengabantu abazisebenzayo kunzima kakhulu, kuzaba nzima vele ukuthi sisebenze.
Umnumzana Dalubuhle Ncube isakhamuzi senkulumane uthi izinqumo ezethulwe nguChiwenga zizengeza ubugebengu obukhona elizweni. Ukhala ngokuthi kuza kwehliswa inani labantu abasebenza kumankampani.
Sinanzelela ukubana kunengi okuzavuka ngalawa ma-regulations afakiweyo ukubana avikeleke, ukubana sivikeleke kumkhuhlane lo esiphakathi kwabo. Ungananzela ukubana edolobheni lakoBulawayo besekugcwele udlwangudlwangu, amasela ebesegcwele indaba zokubana bebengasebenzi, sebethole indlela ezintsha zokubana bedinge izimali. Abantu besebebanjwa inkunzi njalo abanye bengenelwa ezindlini. Lale regulation efakiweyo yokubana abantu kuzamele bephungule emsebenzini nge-50% sokuzazibangela ukubana abantu abaningi betshone be-idly ezindlini, kubangele lokubana begcine bedinga ezinye iindlela zokubana bethole izimali.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi bazaqhubeka befundisa amalunga abo ngemithetho yokuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, abantu bazaqhubeka besebenza emkambo, lathi saqhubeka sibafundisa ukuthi baziphathe kanjani, balandele izinqumo zenezi zokuthi behlise umnotho kamkhuhlane.
UChiwenga ubike ukuba abathwala abantu ngezimota kumele balandele iziqondiso zokuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthwala inani labantu elivunyelwayo, njalo lokubona ukuba bonke abantu bagqoka ama-masks. Izitolo zona zizavula ngehola lesitshiyagalombili ekuseni, zivalwe ngehola lesithupha ntambama. Uzulu uzabe esaziswa indawo okungamelanga bahambele kizo nsuku zonke eziyabe zilabantu abaningi ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19. UChiwenga uthe amadolobha azavalwa ngci nxa abantu bengalandeli izinqumo lezi. Nimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.